udaba olukhona ngolokuthi siqhubeka laphambili ngohlelo lwethu ngendlela ekade lume ngayo, akukho nto engenziwa ngumthethwandaba kumbe enziwe ngumthethwandaba engabangela ukuthi singabi lokuqhubekela phambili ngohlelo lwethu olwe-Congress qalisa mhlaka-24 ufika umhlaka-26. Ngakho-ke kuyangimangaza kakhulu nxa yokuthi kukhona abahluphekileyo ngalolo daba. Kumgceke-ke ukuthi lesi sinqumo esikhitshwe namhlanje kasintshintshi lutho.
Likhangelela ukuhlangana nini njengebandla likhulumisane ngalolu daba?
Kudingakala imihlangano lokhu ngendlela yokuthi kukhanye ngani wonke umuntu okubandla usegcekeni ukuthi lokhu kufana le nto singayibiza ngesikhiwa sithi yi-non-event. Bakhona-ke abantu akade beseceleni likamama uMakhuphe labakuzanu abathabe kakhulu namhlanje becabanga ukuthi mhlawumbe lokhu kuludaba ongasihlupha kumbe olungasilalisa ngaphandle kwengubo. Iqiniso yokuthi kasiphathanga kakhulu lolu daba. Sinezinye indaba ezimqoka leyo ezikhakele ngupresident Chamisa azivungulayo kunjenje.
Yebo, uyatsho ukubana kasitsho lutho kini lesi sinqumo, kodwa okusalayo lizasiphikisa enkantolo.
Bonani, mhlawumbe kwenziwa lokho senzela amaphepha nje kumbe ukuthi kungabi lodubo, ngoba ikhona imibiko esiyitholayo esesemitshe singayicubungulisisi kahle etshengisa ukuthi izanu ilungiselela ukuthi ifake udlame ku-Congress yethu. Ngakho mhlawumbe ubukhokheli buzacabanga kahle ukuthi engxenye bungadinga ukuthi kuhanjwe inkantolo, njalo kuyekhangela udubo esingalungisela ukuthi amajaji abaningi abakhangela lezi ndaba sebesizakala nje ukuthi ngabantu abathengwa ngumnumzana uMnangagwa aqalise lokho esengu-vice president, faka abantu abathandayo nje emabhentshini sezinkantolo zonke eziphezulu zelizwe.
Bakhona abathe kulabanye kubandla lenu abayibo ekade bechuchisa udaba lolu basebethola-ke isinqumo esethulwe yinkantolo. Kuyini elukuzwayo?
Esikuzwayo yikho khona ukuthi thina kithi imbono le labanye ngasiyiboni, imicabango leyi kumbe okuziwa ngabanye ngemva kwalolu daba ayisikho esikubonayo. Thina sibona nje impilo nenhlelo zethu ziqhubekela phambili ngendlela ebesifanele siqhubeke ngayo. Ngakho kasikhathazekanga kangako, kasihluphekanga kakhulu, njalo kasiboni kudingeka ukuthi kube khona okuningi esingakwenza. Esikubonayo ukuthi thina sizaqhubekela phambili ngohlelo lwethu oluza phela mhlaka-26. UPresident uChamisa esebuye wathola eminye iminyaka engu-5 ngumkhokheli webandla le-Movement for Democratic Change, LMDC.